uqondile umongameli nxa isithi ekakhulu loyithi bona siyabafuna ukuthi bahloniphe yena umongameli njengopresident okhona kathesi okhethiwe ngabantu kuyamele bakhutshwe bangabi khona edani lephalamende nazikhathi zonke abantu abatshengisela khona ukungaziphatha ngezinye indlela ngoba kumele amalungu edani lephalamende abe yiwo atshengiselayo ukuziphatha betshengisa abantu ukuthi bameleni bamele abantu ngabe siyafika edani lephalamende but ukuziphatha kwabo kungabi yihlambe ebantwini ababakhethayo
kodwa phela kulilungelo labo ukuthi bakwenze khona kwabo kwezinye edani lephalamende akunjalo babakhawuze
kulilungelo labo kodwa ngase sifika laphana ukutheni sokwenziwe konke kwaze kwayenziwa lani i-constitutional court lazi yazi izinqumo zayo eyenzile konke bahamba le-constitutional court hayi ngabe lahle i-constitutional court ngibza kusela mnye umthetho owethula ngoba akula muntu ongaphezu komthetho ngezinye indlela abakwenza ngaphezu komthetho sebeyimthetho bona ngokwabo sebethatha umthetho ezandleni zabo ngezinye indlela akusamelanga kuvele into yabo yonke ilandelwe ngoba bayehlulekile ngendlela zonke abazizamileyo ukuthi babulungise ngokusemthethweni umthetho wabalahla ngokunjalo vele akula mthetho obavikelayo akula mthetho omalabo entweni enjengayena leyo kumele umongameli welizwe ahlonitshwe anikwe indawo yakhe ikakhulu nxa ingena edale lephalamende atshengise umthetho okhona yokuthi kumele ukuthi abantu bahloniphe umongameli kube yikuphela
kodwa bathi ninavumani phela ukuthi lanqotshwa kukhetho osanda ukwenziwa bathi basho njalo
ina kepting ngathi mina nxa abantu bekumelevume bonabo basedale lephalamende bonke bangavumi ukuthi basedale lephalamende ngokuthi ukhetho luhambako kodwa nxa bengena ephalamende bethi bona bakhethwa bethi bayatshengisela ngokuthi bona bakhethwa hayi asivumelani nakho khonoko ngoba konke kuthi ngezinye indlela nxa besisho njalo basho ukuthi laba bamelanga besedale lephalamende nxa besedale lephalamende kumele bavumele ukuthi umongameli welizwe ukhona edale lephalamende.